VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 27 kumabasa 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
iZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo baluthwana banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona.
Abantu asebesindile kumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe sebebahlanu, kuthi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili.
Sibona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le consultation lama association amela bonabo ke abaphila ngokuthengisa.
IZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa enkantolo isithi kumele amiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa e-Epworth lasechitungwiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu asebesindile kumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe sebebahlanu, kuthi asebebanjwe umkhuhlane loba lokho bengamajumi amathathu lanye 31. Abane basebesindile laba bahlala eMashonaland East, kuthi oyedwa uhlala enyakatho yemaNdebeleni. Asebefile balokhu bebane. Uhulumende uthi izolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amathathu 328, njalo phakathi kwabo bonke abahlala eHarare lakobulawayo bafunyanwe bengelawo lomkhuhlane. Uthi njalo inani lasebehloliwe elizweni lonke selisedlula inkulungwane ezingamajumi ayisithupha 6,395. Ababili bababanjwe umkhuhlane lo ngomgqibelo ngabeMondoro eMashonaland West, njalo bake babandawonye logogo obhubhe ngeviki edluleyo ngalomkhuhlane. I-John Hopkins University ithi emhlabeni wonke jikelele i-coronavirus isihlasele abantu abaphose bangene kuzigidi ezintathu 2.9 million, njalo yabulala abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 206,000. Emazweni asezwekazi le-Afrika isihlasele abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 31,000, njalo yabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamathathu 1,390. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Center for Disease and Control, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlole abantu bakhe ngobunengi njengamanye amazwe.
Inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo liyaqansa kakhulu. Sikhangela ukuthi linani labantu asebethestiwe, kodwa ungakhangela ukuthi iZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo baluthwana banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona, ngoba abantu kwezinye indawo emakhaya langaphi langaphi okungakafiki khona lalapha edorobheni, abantu abathona bebuthene bebuthanalaleni impuphu bethelelana umkhuhlane and kuthatha isikhathi eside ukuthi bethestwe abanye bengathestwa. So ungatola ukuthini umkhuhlane ozayanda ngezizathu zokuthini abantu into zonke zazijiwo i-social distancing. It's not easy ukuyimaintaina abantu besemalayini nezimpuphu. It's not easy ukuthi abantu begeze izandla amandla njalo nje ngesimo esikuso emadorobheni ngoba kasilamanzi ayeneleyo. So mbona ngazathi konke khona ukukwenza even umkhankaso nalo okulwisana lomkhuhlane kube nzima ngoba abantu bathona beminyene emagrosa. Ungakhangela amagrosa ungathiwa kule mpuphu kube le mzamo yokuthi abantu bethenge ngama-sections kodwa akudalanga mahluko lokho. And konke khona ukuthi abantu begeza izandla njalo nje kobulawayo mbona ngani sonke sikubona ukuthi kuthiwa amanzi seyabuya kabili ngeviki. So konke khona uma sisithi sizama ukulisana lo mkhuhlane kwenza kube nzima.
Uhulumende uthi bakhona abantu asebeqalile ukwabelwa izimali zokubaphathisa ngalesi sikhathi, bakhona yini osuke wahlangana la?
Uhulumende engathi usenike abantu kodwa akula muntu mina esengike ngamuzwe sithi uthole uncedo oluvela uhulumende. Singazi kumbeni njengoba uhulumende wethu siyamazi ngoyinkethabethabi bathanda ukuthi benike abantu ngoba bengamalunga enhlangano yebandla elibusayo. Kodwa singathi uma sesikhangela ukuthi bangaka abantu abangabe bedinga uncedo, singathi abantu abadinga uncedo kwele Zimbabwe yi-2/3 zabantu ngepopulation ekhona ngoba iZimbabwe lilizwe eliyibuso bodubo abantu beningi laba basebenzi. So abantu abaningi baphila njengezinje ezihamba emabhimu. So uma singathi abantu abadeserva uncedo wonke umuntu 2/3 zabo badeserva ukunikwa uncedo kodwa akula muntu esengihlangane laye outside abaphiwe ngama-NGOs ongathi uphiwe ngohulumende singazi kumbeni unike abebandla lakhe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ebhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele amiswe ukubhidliza imigambo yabantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni e-Epworth laseChitungwiza. Inhlanganiso le ikhweze isicelo sayo enkantolo izolo ngemva kokudilizwa kwemigambo le ngamapolisa ekhansili lakahulumende ngeviki edluleyo. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights leli liza ngesikhathi iKhansili yakobulawayo layo isixwayise abathengisela emkambo ku-5th Avenue ukuthi kumele babe sebephume baphela kulindawo namuhla njalo bakhupha le mikhungulu yabo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Sisesikhathini esinzima kakhulu esisihlukuluzayo kakhulu esikubonayo emsakazweni okwenzakalayo ikakhulu eHarare. Sibone kudilizwa indawo zokusebenzela kwabafowethu, kudilizwa ke indawo lezo akade besebenzela kizo ngesikhathi se-lockdown bona bengekho. Sikubona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le-consultation lama-association amela bonabo ke abaphila ngokuthengisa. Sinanzelela ukuthi ke inyathelo elithethwe ngamagqwetha Zimbabwe Lawyers for Human Rights libe lihle kakhulu ukuthi bahambise udaba lalo e-court ukwenzela ukuthi inkundla yomthetho iphawule ukuthi lesi senzo sisibona siyisenzo esephula amalungelo abantu abaphila ngokuthengisa. Sibona kuyinto ephambanise impilo zabantu, ezaphambanisa impilo zabantu ngendlela ebuhlungu kakhulu ngoba kumele sinanzelele ukuthi abantu abaningi balaphana ngesizathu sokuthi balahlekelwa imisebenzi. Kungakho-ke ukuthengisa kuyindlela esibaphilise ngayo kwesikhathi eside njalo baphila ngayo, bahambisa abantwana ezikolo, babhatala amarenti. Ngokunjalo bekumele ukuthi leyana indawo ibe ngehloniphekileyo. Kodwa kakhulu esibona kuhlukuluze abantu ukuthi uhulumende asukelele zane indawo ayibhidliza nje kungazange kutshelwa ama-association kanye labanikazi balezo ndawo.
Kobulawayo khona kuminjani?
Kobulawayo sesizwile ke nge-ultimatum ethulwe emsakazweni la kumaphephandaba kodwa hayi besingakaboni lutho olwenzakalayo. Sisazwile nje ngayo i-ultimatum yokuthi kumele abantu bathuthe basuse izitructure leziyana basuse indawo akade bethengisela kizo bazisuse ngokushesha baphiwe nje i-48-hour notice. Kodwa ke osokwenzakele ukuthi asikaboni ukususwa kwalawo ma-structures ngaphandle kokuthi abantu batsheliwe ukuthi bayezisusela ke bona lawo ma-shades lama-vending places akade besebenzela kiwo.
Kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso nxa sikhangela udaba lomkhuhlane lo?
Nxa sesikhangeleke umkhathi wonalo owe-coronavirus, thina esikuloyisayo ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende afake-ke nale i-lockdown esikhangeleyo. Kuqakathekile futhi lathi abantu ngokwethu sizwisise ukuthi inyathelo leli elithethwe nguhulumende kakusitho ukuthi uhulumende uyaphambanisa. Uhulumende inhloso yange ukuthi avikele abantu. Silo mlandu-ke lathi abantu ukuthi senze-ke izixwayiso zonezo ezizakwenza ukuthi igcikwane singalithelelani. Senze-ke khona okuthiwa-ke i-personal hygiene, sigeze amanzi, sigeze izandla ngamanzi alesepa langama-sanitizers, siphile impilo ehlanzekileyo kakhulu. Uhulumende sikhuthaza ukuthi-ke nga uyakhulisa-ke kumbe engezelele indawo lezi ezenziwa kuthiwa yi-testing, azame ukuthi-ke aziyenze zibe ningi kakhulu. Nxa kusenza ziye kuma-districts kanye lakuwo ama-wadi ngokwawo ukwenzela ukuthi abantu batheste ngobuningi, ngoba esikunanzelelayo ukuthi ingozi esiphakathi kwangeyo ukuthi igcikwane elingabe lisemuntwini olithweleyo alithelele abanye. Kodwa ngaphangiswa-ke atheswe kuma-testing centers angahlanyelwa nguhulumende endaweni eziningi, kungaphose kwenqabele ukumemetheka kwalelo gcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ekhona le koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo, thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Lanxa uhulumende esithi wavumelana labo somabhizimusi ukuthi baza kwehlisa intengo yezinto ibuyele lapho eyayikhona mhla ka 25 ngenyanga edluleyo, iningi lithi okwenzakalayo yikuthi intengo ilokhu ikhuphuka. Izitolo ezinkulu zona zivikwa zingasafaki okungamaphetshana okuveza intengo ngoba zisesaba ukuhlaselwa nguhulumende. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Intengo eziningi zilokhu ziqansa njalo ezinye zilokhu zingakayehli njengokukhangelelwa. Okuyikubana kukabili okuyinto kakhona, okunye singathi yibuqholo bomabhizimusi, okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma into zamabhizimusi lezomikhonomi. Uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlise namaprice. Kodwa kuba le nto esithi yigap between implementation le-announcement esikubona isikhathi esiningi yikubana uhulumende uzo-announsa athi sesivumelane lokho. Bese sikhangela kundaba zemabhizimusi, mina singavumelana lo hulumende njengobusinessman ukuthi sisabisele amaprayizi mhla ka-25. Kodwa isitoku lesi ubusinessman asesibambile usithenge ngamaprayizi athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo, okutsho ukubanayo ukuthi uza kuya kulosi. Into eyenzakalayo ukuthi uhulumende ma esesitshela abantu ukuthi sokuvunyelweni labo masamabhizimusi ukuthi behlise, kule nto angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamaprayizi athe gxaxa labakhweza umthelo, nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani? Ngoba sakunanzelela ukuthi amaprayizi azayehla yilawo azabe thatha istock esitsha, kodwa lesi sidala bengasithengisa ngamaprayizi babe-runa kuthiwa yilosi. Akula bhizimusi erana yilosi, oba ubhizimisi man ozafuna ukurana yilosi. igap yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani into engacaciyo kwi-implementation yendaba yokwehlisa ama-price. Ngiyakuzwisisa njalo ukubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ukubana yena angayenzi okuthiwa ngama-control price, wenze okuyi-negotiation okubana ngama-manufacturers lama-retailers abavumelene lohulumende ukuthi sibuyele kuma-price lana.
Kona ngeziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla
i-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi i-product eqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi ukwehliswa kwama-price kube ngama-product wonke, kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana nohulumende ngaba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla ngensuku, not wonke nje, ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abezecooking oil, abezomumbu impuphu, laba ama-baker into esasibakhangele bekhona, kodwa kulama ama-product angekho khonapho ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle. Wonke umuntu abesekhangelela ukuthi yonke into kayehle, kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kwenziwa njani ukwehlisa ama-price. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane ukuthi sesiyehlisa ama-price, sesivumelene njalo sibe sesikuchasisa njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njani. Singakhangela ukuthi ama-price amaningi abasawafaki njengoba sewatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi ukuthatha advantage by abobusinessmen, ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uza kubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabobusinessmen ukuthi labezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yeko-cash loba yiswipe. So uzananzelela ukuthi ama-price amane abasawafaka ama-price.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kubotshwe amapostoli angamajumi phose amahlanu 48 ejabalala kobulawayo izolo ngesikhathi ekhonza. Icala ngelokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi abezempilakahle abelapha umkhuhlane woqhuqho imalaria emaphandleni bazafundiswa ukuhlola umkhuhlane wecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi ngestudio 7, linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje, impilo yalo umkhuhlane oswele ilizwe, umkhuhlane lo ubuhlungu, umkhuhlane onzima. Ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala, ye bayaphiwa abalutshwane abanengi akulalutho indlala. Indlala shuwa lezinto sezidula kakhulu, yikho sokusenza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle labasakazi be-Studio 7. Mina engikhulumayo kathesi igama lami lapha ngubhezeni yancube, ngisuka endaweni yebhinga kodwa ngikhuluma ngise-Plumtree lapha engikhona ngokomsebenzi. I-lockdown leyi ngibone ngani mina ngokubona kwami izathiya abantu sebengamasela abanye, ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi sisiya iyathutsha i-21 days lezi inxa isiloko isikhotha-khotha pho leyo kwengezelela futhi 2 weeks phezulu. Ingibona engani izathiya abantu sebengamasela sebetshontsha ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi ngokusebenza ngokuthi usebenze okunganani pho nxa ungasasebenzi usuhlezi kutsho ukuthi okukhona ikuthi uzalamba ugcine ususwela nokuthi uyenzeni ulambe uyotshontsha uphinde ubotshwe futhi. Hayi mbona engani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu ikakhulu iviki yesibili zilimbonaso kusiyaphela iviki yesibili le lokuza njengokade siqalisile eyakuqala esibili le elandelayo mbona engani hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo akusadliwa lutho ezindlini izililo esezilapha hatho okuzima kakhulu la sokusithi ngakuthiwa hayi kule cebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu ukwenzela ukuthi kungabi lo hlupho olunjengalolu esibhekane lalo ngoba vele sibhekane le ndlala njengathi thina abantu abadala kungcono kodwa abantwana hayi kulo hlupho olukhulu kakhulu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7. Siyabonga lwaleli thuba mina ngu-Alec Nyathi. Into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into nsi abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi benjalo abaholi njalo abaningana sebezaphelwa ngumsebenzi. So iproblem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphana ukuthi ube le mali esikhwabeni sakho. So unganazela i-South Africa iyanikeza abantu bayo ama-packages okudla bathengiswa ama-UIF lama-grants into zonke lezi ezifanayo but ama-foreigners awabalwa awakhulunywa akhulunywa lutho ngawo. So ukunzima kukho ukuthi abantu baza kufa ngale corona bafe nangendlala ngoba awubena abantu ababanakekelayo beselizweni bayithi China ihlukumeza ama-Africans but ngathi yabheke ama-Africans lakhona futhi ahlukumeza ama-Africans uma bezabandlulula ukuthi banike abantu abangababo ukudla laba abasezweni laba bangasobabo-ke umnotho we-South Africa siuphakamisa zona. So yikho ngikutsho ukuthi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani. Ngiyakukholwa ukuthi sebebaningi abantu ikakhulu egoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asebephe ubulawa yindlala jalapho esikhona esi-right siyasebenza siyahola kodwa abantu abanegoli imisebenzi bamile abasadli lutho angazi sikaba abameli diaspora forum yenza iplan yenza indlela.
Hayi siyalibingelela abalaleli benkosi lonke elilalele ngalesi sikhathi. NgawuJehova singenele kulo mkhuhlane ungathi uyadieta. Hayi sesihawula sesithule nzima abantu benkosi. Hayi siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili hawo zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele. Hayi siyacela nje uhulumende sizwa ngamakhungakhunga ukuthi abantu sekumele baxoshwe emsebenzini umuntu exoshelana emsebenzini. Umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenza akhulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga ngathi baxotha emsebenzini angasabaholisa inyanga lokhulumende mele aholisa abantu angayeli ukuholisa abantu mangela mali kaphume esikhundleni wehluleka vele umnanga wakho kaphume.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Osibalukhulu bezabelo kwele Nigeria bathi bafuna wonke umuntu ukuthi agqoke ilembu elivala umlomo lamakhala emphakathini imaski ngesingisi ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. LQ palona selithumele ingcwethi zalo zezempilakahle kwele South Africa ukuyaphathisa lelo lizwe ukulwisana le coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliphezu kwenkulungwane ezingamachumi amahlanu 55,400. Umkhuhlane lo usuhlasele njalo abaphose bangene kusigidi 986,000. Inani labalahlekelwa impilo liqhubeka liqonga lanxa nje osibalukhulu bezinye izabelo besithi sebelungiselela ukuvula abantu babuyele emsebenzini. Elebhilitane lona selilahlekelwe ngabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,700. Abafi bagoqela isizalwane seZimbabwe ezedlula amachumi amathathu ebezisebenza ezibhedlela kulelo lizwe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Tifa Dube ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo lapha eBhilitane babunkomo, iBhilitane lilizwe elilabantu kakhulu engingathi bayamlalela uhulumende. Bayamlalela uhulumende ngesizathu sokuthi uhulumende lawo uyazama ngakho konke ukusekela noma ngathi ukuncedisa ama citizens bakuleli lizwe. Abantu bakuleli lizwe leBhilitane babunkomo, abantu into le ukuthi iNHS bayahlonipha kakhulu njalo bayabona umsebenzi onzima okhangelana labo dokotela labo mongikazi ukuthi basebenza nzima njani. Njalo bakhona omongikazi labo dokotela abalahlekelwa zimpilo belahlekelwa ngenxa yokuthi bazama ukunceda noma ukuncedisa abantu abaphathekileyo abagulayo. Yingakho nje ukuthi noma ngabe mhlawumbe uyabhoda, nxa ubhoda kwezinye indawo uzathola ukuthi babhalile phandle amaphepha abafake emagedini yabo bathi siyalisapota abantu be-NHS. Ngabe sithi i-NHS kutho odokotela labomongikazi, kutshengisela ukuthi bayabasapota njalo bayabatshayela ihlombe ngomsebenzi omkhulu abawukhangelane lawo. Nxa sesikhangela indawo yasezitolo, abantu bayavunyelwa ukuthi abahambe ezitolo bayedinga lokhu abakudingayo, kodwa kakhulu bagqugquzela ukuthi nxa kuyavuma abantu abasebenzise indlela ezithize noma mhlambe nxa kungabantu abadala izitolo ezinkulu lezi zifana labo Asda labo Tesco bahamba bayedelivela abantu ezindlini. Kodwa bayagqugquzela kakhulu ukuthi umuntu nxa esezitolo abazame abantu ukugwema into leyo ukuthi esasijwayele ukuthi umuntu uzafika adobe isawuti aphinde alibuyisele, adobe ichukela aphinde ayibuyisele. Fika esitolo ukhangele eyinto oyifunayo, uthathe leyo nto oyifunayo, ungabuloku ubambe izinto uthathe lokuyana. Okunye uzazubambe uthiye igciwane lapho, mhlambe uzazubambe kanti lokho okunye ukubamba kuye kwabanjwa ngomunye umuntu olegciwane. So umuntu nxa engafika la afika athathe nje koloko okuthathwa koloko kukodwa uhambe lakho kuyanceda kakhulu. Kodwa ke abantu baqhuquzela ukuthi abantu nxa besiyathenga bathenge izinto in bulk ukuze ukuthi bengabe lokho bebuyela esitolo bebuyela esitolo njalo.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni balokhu bengamachumi amathathu lanye. iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele emiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa esitunguza lase-Epworth. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngu-half past six. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.